ukuxoxezela ukuba nalezo PF umbone ngani kepsi into engalunganga ngoba akusatshengisi ilizwe ukuthi ilizwe elilomthetho ukuthi lilizwe elile leadership efuna ukwenza ingqubekela phambili yeZimbabwe ukuthi iphumelele ngoba into esisenzakala eZimbabwe umbuso osukhona sungani ngulo lalo lemuli yakhe nguye sebanga umbuso kumele abuse le family yakhe kungafaki abantu beZimbabwe abalwela leli lizwe behlupheka behlale egangeni besidla nzima benethwa lizulu bedubeka bebulawa ngamabhuno akusatshengisi ngoba sokungani kwakulelwa ukuthi umuntu kazingenele nje embusweni lemuli yakhe
kuvele kubangwani le bandla leZANU PF ungakhuluma labo bathi hayi bona babambeni akula bantu abalwisanayo
laphana ukuthi kulokubangwa kuliqiniso ukuthi umuntu uyazama ukuvala ukuthi kungaphumeli ngaphandle anto yonke umuntu emzini wakhe ukuthi kungabonakali ukuthi uyabecabana le nkosikazi but kugcina sokuvela sokusemakota ngithi noma la ukufihla emzini wakho laphana ukucabana kukhona kubangwa ukubusa njengoba ngitshilo Gibbs uhlupho esesaba lalo eZimbabwe ukuthi mina nginje ngingubhubesi ngangena embusweni sengifuna ukubusa mina le muli yami ngibe ngi-life president ngikube lokhwana kobuduna ukuthi uduna kuye ngingafa kuthathwa ngumntanami mntanami umzukulu wami njalo njalo ukade haye ezelizwe kakufani njalo kufanele umuntu angene ithemu yakhe leyo evunyelenweyo nge-constitution ma kuyi-two term ma yi-one term angithi kwenzela ukuthi kungene imbono etshiyeneyo eyabantu la leadership ngukhokheli kubonakala ukuthi umuntu obengcono ngubani oyenza ngcono ngubani oyenza umnotho elizothini uphumelele uye phambili